soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngo Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngithe ngibona icabinet le ngabona ukuthi kungani kulo tshintsho oluncane nje ubona nje labo Kirsty Covent usebengena kusport ngecontribution ayenzileyo la kusport ukathekile kakhulu ukuthi sisebenzise i-experience yakhe yona le.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet lamalunga angamachumi amabili esehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. Ukansela Solomon Mkhoni nguye osekhethe ukuba ngumeya wedolobho lakobulawayo esekelwa ngumnumzana Tinashe Kambarami. Uhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezokutshadisa udabuka edolobheni lakobulawayo usakhile Mthombeni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet lamalunga angamachumi amabili esehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. Okutsho ukuthi kulabanye abakade bekhona kucabinet ngaphambilini kokhetho asebegonyelwe. Ikanti ke kulabanye abatsha abakhethiweyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcwele.
Abatsha abangene kule cabinet bagoqela uProfessor Mthuli Ncube osengumphathi ntambo ogatsha lwezimali lokuthuthukiswa komnotho welizwe, uNkosazana Kirsty Coventry osengumphathi ntambo wezabasakhulayo ezemidlalo kanye lezokujabulisa uZulu, uDr. Obadaya Moyo osengumphathi ntambo wezempilakahle, uNkosikazi Sekesayi Nzenza osengumphathi ntambo wezisebenzi kanye lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Mangaliso Ndlovu osebona ngokuthuthukiswa kwamankampani kanye lokuthengiselana, kanye lomnumzana Kane Mathema osengumphathi ntambo wendaba zasekhaya lokulondolozwa kwamasiko esintu. Kukhethwe njalo abasekeli babaphathi ntambo bengatsha zikahulumende ezilichumi lantathu kuphela. Ugatsha lwezokulima luqhubeka lulabasekeli ababili, umnumzana Douglas Karoro loVangelis Haritetos yibo abasekeli bomphathi ntambo wezokulima. Umnumzana Victor Mathema Danda usengumsekeli kamphathi ntambo wezomvikela labalwa impi yenkululeko. Umnumzana Edgar Moyo usengumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary. Umnumzana Love Mo Mathuke esiba ngumsekeli wogatsha lwezisebenzi. Umnumzana Fortune Jasi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthwalwa kwempahla labantu. UNkosikazi Yokayi Simbane Gavi usengumsekeli wendaba zabatsha. Umnumzana Rajesh Komati Modi esiba ngumsekeli ogatsha lwezokuthengiselana. Umnumzana Mike Madiro esiba ngumsekeli ogatsha lwama-industry lamabhizinisi. Okokuqala embalini yelizwe ukuthola owesifazane ekhokhela ugatsha lwezomvikela labalwa impi yenkululeko oselukhokhelwa nguNkosikazi Opa Mchinguri Kashiri. Umabhalane omkhulu kahulumende uDr. Meshack Sibanda nguye obesethula amagama abakhethwe nguMnangagwa laba estate house lapho ahle yazisa khona ukuba bazofungiswa ngomvulo. UZulu wamukele leli qula labazakhokela ingatsha zikahulumende ngendlela ezehlukeneyo. Umnumzana Nkosikhona DVD ngomunye wabakhulumisane lalumsakazo wapha umbono wakhe ngaleli dale lecabinet.
Ngithe ngibona icabinet le ngabona ukuthi kungani kulo tshintsho oluncane nje ubona nje labo Kirsty Covent usebengena kusport ngecontribution ayenzileyo la kusport ukathekile kakhulu ukuthi sisebenzise i-experience yakhe yona le. Sibone o-deputy minister abanjengabo Rajesh Modi, ama-business person esiwaziyo sibili koBulawayo ngabe ngena labo ku-industry lapha kutshengisela ukuthi hayi kumbe singathola okungani okungcono.
Ulethemba lokuba baza kuvunyelwa ukuba basebenze laba bantu besebenzisa ulwazi asebelalo, hatshi njengalokho obekusenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Ekusebenzeni kwapha ekuhlala kulohlupho ngoba kathesi hayi sibona ngani kumbeva ngazama singazi ukuthi yena umongameli welizwe labamsekelayo laba bazawulithatha njani uhlelo lokusebenza. Kodwa ngabe nganikwa sibili isikhathi lokuthi basebenze sibili bengabanjwanga nzima, hayi ngani kungasebenzeka, especially oqathe kakhulu kwezemali lapho. Nga uprofessor la esebuyile, so kumele anikwe ithuba lokuthi la yabona imbono azame imizamo engasincedisa njengeZimbabwe.
Obona ngezokukhulumisana enhlanganisweni yentatheli zindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association Zimbabwe YOJA, umnumzana Leopold Mnende uveze ukulijabulela leli dale labaphathi ntambo.
Ade ngani ngcono ngoba at least lo ngama technocrats siyabona oprofessors siye sabona ukuthi esiphinde futhi sibone abantu abanjengabo Shithando abanye basebenza kumamayini. So ha into esiyithakazelelayo sibili sizisikhela futhi abantu abanjengabo Casey Coventry ngabantu abalesisindo lathi sebesibona ukuthi hayi sibili icabinet yethu ingani iqinile. Ya kodwa ngike saqamba amanga kumbe saziqambela amanga sathi it's perfect ngoba siyababona abanye abanjengabo Energy Mtholi ngabangani bakhe uJulia Moyo siyabazi ngabangani bakhe njalo nje wasirwarding then.
Kubethwe njalo amagama abaza kuba ngosiba lukhulu bezigaba eziyisitshiyagalolunye ama-ministers of state ngaphandle kweHarare ukuba baqhube umsebenzi labo. Laba babalisa unkosikazi Judith Ncube wakobulawayo, unkosazana Mary Mliswa weMashonaland West, unkosikazi Apollonia Munjerengi weMashonaland East, unkosikazi Monica Mavunga weMashonaland Central, unkosikazi Ellen Gwaradzimba weManicaland, umnumzana Larima Vima wapiwa iMidlands, iMashingo yapiwa umnumzana Ezra Chadzamira iMatibeleland South, yapiwa umnumzana Abednego Ncube, lo mnumzana Richard Moyo opiwe iMatibeleland North. Ebuzwa ngokuthi kungani engakhethanga abanye abaphathi ntambo bamabandla aphikisayo, umnangagwa uthe kakuzange kube le nkulumo phakathi kwakhe labamabandla aphikisayo, ngakho ke ukhethe idale lakhe le-cabinet elandela iziqondiso zebandla lakhe le-ZANU-PF. Abachiwe ngaphandle kwe-cabinet entsha le babalisa omnumzana Obed Mpofu, Patrick Chinamasa, Josiah Hungwe lo David Parerenyathwa. Imele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Selokhu sikudaba olufanayo, idale labaphathi ntambo elekhabhinethi elethulwe namhlanje lamukelwe ngenjabulo ngabaningi abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenze kuhle ngokungabuyiseli amalunga abekade eseyinhlalabe kwamihla ngemihla kuhulumende. Abanye ngabancome ukuphiwa isikhundla sikamgcinincebo esizwe umnumzana Mtholi Ncube oyazakala ngokukhalipha kwezemali. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngombono wami, I think this was the best that he could have done. Ngananzelela nje ukuthi upresident ukhetha icabinet yakhe from ama-members of parliament abevotele. So from abantu ababevotele mbona ngani he did his best. At least he ukhiphile bona laba ama-faces ajayelekileyo ukuthi zabe sikwazi kwicabinet, kuyabe kulo Obed Mpofu, kuyabe kulo Patrick Chinamasa, kuyabe kulo David Parerenyathwa. So izamile utelethe ama faces amatha abancane. So under the circumstances and the choices akade lawo, I think is one of i-cabinet njengani i-balance because he tried to pick abantu from different races, different tribes, different provinces. I think almost yonke i-province is actually represented i-cabinet le.
Nxa sikhangela kwabe sifazane ke ubona ngani uwenze kahle na?
Ngibona ngani uzami, I mean ubomama he could have done better because ungananzelela kulabomama abayi-4 kuphela. So I think he would have done the best and wakhayela bambo wakhona ngiwabala uStendiso no-Opa ngabantu abavele bekhona ku-cabinet. I think if you're looking at about 20 ama-cabinet ministers, at least if you tried 10 bekuzaba kungcono. So that means there's still a long way to go. ko when it comes to representation of the mass.
Ngasikhangela izihlobo ke yobuhlobo kubana kugcwele yini amashona kuphela amandebele labo ke babona njani.
I think he point engayikhuluma ukuthi I think he has tried to get almost every province the cabinet lapha. So ambona ukuthi umuntu ongakhala ukuthi I representation is not important because he tried to represent, you know, in race and tribe. I think it's balanced.
Lo mnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Councillor Solomon Mkoni nguye okhethwe ukuba ngumeya lamuhla esekelwa ngumnumzana Tinashe Kambarami edolobheni lakobulawayo. Amakhansila angamachumi amabili lasifica munemunye anqobe kukhetho olwedluleyo. Bakhethe ababili laba ebulawayo City Council Chambers emkhosini wongenwe izakhamizi zaleli dolobho. Amakhansila la anqobe kukhetho olwedluleyo wonke ngawumanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance. Ukansela Mkoni lo Kansela Kambarami ngabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amane yokuzalwa. Wanastasia Ndlovu obesemkhosini lo sila ecingweni ukuthi asichazisele ukuthi bekusenzakalani namhlanje kobulawayo. Siyakwamukela Anastasia.
Ngiyabonga sithandekile.
Ye, ungasichazisela ngamafitshane ukuthi kwenzakaleni lamuhla Council Chambers kobulawayo.
Namhlanje e-Council Chambers kobulawayo amakhansela angu-29 anqoba kukhetho olwedlule ngontulikazi bavotele umeya okaward 23 uSolomon Mguni ukuba abe nguye umeya wedolobho lakobulawayo. Kwathi umsekeli wakhe yena okameya uSolomon Mguni onqobe umkhansela Malandu Ncube ukhethiwe ukuthi abe umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo. Uthi Nathi Khambarani udle unqobe ukhansela Mlandu Ncube uthole amavoti ambalwa. Ukhansela Nathi Khambarani uthole amavoti angu-16 kuthi Mlandu Ncube wathola amavoti angu-13.
Yebo, abantu bamukele njani lolu khetho abakade behlezi khonapho e-Council Chambers? Siyananzelela ukuthi babefuna ukuthi bayisithe lapho kule ndawo enkulu khona, kodwa bagcina bebuya khonapho bebecwele njalo akuzange kube lokutshengisela njengakuqala.
Okwenzakale namhlanje yikuba amakhansila wonke wongu-29 ayenelisile ukuthi ahlale e-Council Chambers. Wathi umabonakude obexhunyiwe nguye oxhunywe ebulawayo lathi City Hall ukuthi izakhamizi zibone ukuvota konke okwenzakalayo. Ukuvota kuqhutshwe kahle kukhokhelwa ngu-Provincial Administrator uKhonzani Ncube. UKhonzani Ncube uqhube ukhetho lolu kahle. Lapho kukhethwa umeya uSolomon Mguni, abantu bajabule kakhulu, kodwa kuthe sokunominethwa umnumzana Tinashe Kambarami abantu bahle badana. Kube nokudana okukhulu ngemva kokuba uTinashe Kambarami esenqobe uMlandu Ncube. Abantu bathengisele phandle Bulawayo Light City wona behlabelela besola ukuba uKhambarani bekungamelanga akhokhele ngoba ulamaqala athize anawo bathi unesikwelede se-NRZ esingange 40,000 okumele asibhadale njalo bona abafuni kukhokhelwa ngumuntu ongasuki kule indawo. Phezu kwalokho amakhansila wona ngokwawo athele imsakazo we-Studio 7 ukuba bona bebemele bevotele umguni lomlandu Ncube. Lokhu okwenziwe ngamanye amakhansila ukuthi banominate uKhambarani bahambe ngaphandle kwesimiso sebandla bathe bona sebelinde ukuba ibandla licazulule ukuthi nabo abangalandelanga isimiso sebandla bazajeziswa kangakanani ebandleni.
Ye, kodwa kuphethe ngani konke ngamafitshane?
Abantu baqhubeke bekhonona betshengisela ngapha belindwe ngamapholisa ahlomileyo athwala lamanzi alumayo kodwa isiphetho sakhona amakhansila acina ephume siye emakhaya abantu lokhu betshengisela besola okwenzakeleyo. Abakusole kakhulu yikukhethwa komsekeli kameya ongasuki esigabeni njalo into eyenzakeleyo lonyaka ihlikile leminyakeni abantu abathe bavotelwa aneminyaka engaphansi kwengamachumi amane ikakhulu uMnumzana Solomon Mkhulu leminyaka engu-35 njalo ligqwetha emfundweni yakhe. Kuthi uKhambarani layo leminyaka engaphansi kwengu-40 ungusomabhizimusi edolobheni lakwaBulawayo.
Ye, siyabonga kakhulu ukusethulela lolu daba.
Siyabonga.
Leo bekuyintatheli zindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu obesethulela udaba lapho kukhethwe khona umeya wedolobho lakwaBulawayo uSolomon Mkhoni yena osekelwa ngumnumzana Tinashe Khambarani ukuhlaziya udaba lokhetho lukameya lolu kanye lengxabangxoza eke yaphamuka kuviki edluleyo omunye ukansela waleli dolobho ikhethwa ukufungiswa ngolimi lwesiShona. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko njalo engumlobi umnumzana Isaac Mpofu.
Kuthiwe ngumuntu owazi ulimi lwabo hathi kona ulimi lodwa owazi imikhuba yabo owazi ukucabanga kwabo kumele abe ngumuntu ophefumula mphefumulo munye labantu laba abaphathayo. Yebo kambe isisekelo sikubali lokhu kodwa ukuthi akulandaba akukhathali ngiyabona kuyabe kuyikulahleka ake sithathe imasingo akumele abe umuntu wakhonale umuntu owazi abantu bakhonale owazi nezifiso zabo ukuthi bangangithatha nje nginje ngingazi lutho ngingabakhokhela njani abantu ngingabalahla ngingaze ngagcwaliswa izifiso zabo. Ngizakhuluma njani ngoba ulimi lulisiko lungena enhliziyweni yabantu lungena emkantshweni wabantu.
Kulabo-ke abafika kudala edolobheni lakoBulawayo asebesenelisa ukukhuluma ulimi kodwa abazali babo kumbe okhokho babo bengadabuki kuleli dolobho.
Ngiyabona mntelami nxa umuntu elalele abalaleli impendulo ikhona kukhona lokhu esengikutshilo ngoba ngithe mina sithi nxa ungumkaraka njengoba ngingafanisa la bantu bakini bezwa befudumala nxa seli khuluma ichikaraka senzeni senza ichikaraka senzeni umuntu wokuza angaza kangene ezinyathelweni angaza kangene emkantshweni angaza kangene engqondweni lezifisweni zabantu ngokugcweleyo uzabe lokhu esilela ubukhokheli bufuna ukuthi bube ngobugcweleyo bungayisibo obusilelayo.
Lo ngumnumzana Isaac Mpofu ingcwethi kwezamasiko njalo engumlobi wengwalo zolimi lwesiNdebele sixoxelaye ekoBulawayo. Talk lamhlanje sihlaziya ukubunjwa kwedale labaphathi intambo ele cabinet elikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kukhetho. Hello, what's a Friday? Silomculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezo kuchadisa odabuka idolobheni lakobulawayo uSakhile Mthombeni. Asizweni ixoxalo ezwathisa sibanda uStudio 7.
Ukwiniza namhlanje abaningi abahlabeleli sebethanda ukucula ingoma zokholo. Kuleli viki kuhlelo What's a Friday?
Ngiqale ibanga laphansi lemfundo eMandletu Primary School eNkayi ngo-1992. Ngisuke ngatransfera sengifika ku-grade 5 ngo-1997 ngafunda eGambu Primary School ngaze ngaqeda u-grade 7. Ngithe ngisuka eGambu Primary School ngafunda eMpophoma High School from 2001 ngaze ngaqeda u-form 6 ngo-2006.
Usakhile njalo kubikwa ngakibo bonke bacula uqale ukubhala lokucula eleminyaka elithumi kusukela khona ngale ke primary school elokhe engoculayo
for my high school choir from 2001 ngaze ngayiqeda ngo-2006 ngilokhu engumhlabeleli weMpophoma High School choir. Ngikhule ngesikhathi kulabahlabeleli abanjengeplatform 1 oyibone Chaka Chaka, Dolly Parton, Ivangeli Loxolo. Ngakho ngathi abahlabeleli abatshiyeneyo yibo abangigqugquzeleyo ukuba ngibe ngumhlabeleli wezokholo njalo lezothando kumbe ngingathi ezemitshato.
Elizwi lakho liyahlabusa livevezela mnandi Sakhile, akungithencane uyabona undinte nje ngengoma enganithunuka ngaphakathi.
You love me, how do you? You just wanna use me, how do you? You just wanna taste me, boy, how do you? You just wanna use me now, how do you?
Wah, wow. Iliyahlabusa lizwi lakho liyashaya mama, kubonga mina. Leli ke liyachisa njalo ke lichazise ke abaningi kulezi nsuku kuba kuhle ukubana ke sazi ukubana ke isasa yakhe ke uSakhile yona ke uyibona njani njalo ke utholakala ngapi.
Isasa lami ngikhangelele ukubana ngikhule ngisiya phambili kwezomculo ngiphakamise ilizwe lakithi eliZimbabwe. Mina ngitholakala koBulawayo noma eVictoria Falls. Ungangithola ecingweni lami oluthi 0773 747 360.
Kuba kuhle ubona abahlabeleli abasakhulayo becula ingoma ezilohlonzi kanje. Siyabonga kakhulu koSakhile Mthombeni, nguye umhlabeleli besilaye kuleli viki ke kuhlelo Hosa Friday. Libe Sikhulele mpela sonto emnandi. Happy Sabbath wezakile. Lali balaleli bomsazo esitho 7. Oplatelayo ezakile sibanda. Lisali.
Lo kasakhile Mthombeni yena umculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezo kuchadisa udabuka edolobheni lakobulawayo besisizwa lapho ehlabela njalo ichasisa ngomculo wakhe kuhlelo Woza Friday lapho ebexoxalo Ezra Chisa Swanda we Studio 7 singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathi intambo ele cabinet namalunga angamachumi amabili sehlisa inani ebelikhona laba ngamachumi amathathu lantathu. Ukansela Solomon Mkuni nguye osekhethwe ukuba ngumeya wedolobho lakobulawayo esekelwa ngukansela Tinashe Kambarami njalo kubikwa kube lokutshengisela ngemva kokukhethwa kukamnumzana kukakansela Kambarami ngoba iningi belikhangelelwe ukuthi kuzanqoba ukansela Mlandu Ncube. Bobabili ukansela Mguni lokansela Kambarami ngabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amane yokuzalwa. Hayi ke siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.